intshengiselelo eIntwasa Art Festival 2018 akijima ngendikimba ethi Realities and Experiences asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi weIntwasa Art Festival umnumzana Raisdon Baya uthi umcimbi wokubukisa imvelo yokucula lemidlalo ukhangelele ukuqala kuviki ezayo ngolwesibili mhla ka 25 kusiya ku 29 Mpandula.
Amalungiselelo ngathi sesihambile sibili sesiqoqile inhlelo yethu imidlalo I think isikhona and siyagijima gijima nje sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi umcimbi ukhona ifikelizayo and I wonke unengisi kulungisele so ithemba abantu bazabuya bezozibonela.
Umnumzana Baya uchaze ukuba iqembu elidabuka eGwanda iJahunda Community Arts labanye bayabe bebukisa imidlalo ehlukile.
Imidlalo mningi abayikhangelele bathi ngokukuzwa nje kobulawayo kule mdlalo enjengeJahunda Arts Community Arts ekhuluma ngeGugurawund kule film kaZenzele. Also ekhuluma ngeGugurawund kule mcimbi ngokwawo oletha amaSoul Brothers yikho kunengi kwakhona abantu abakukhangelele.
Ethi kumalungiselelo abo okulungiselela inhlelo babhekane lodubo lwemali ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho.
Inkinga njengenjayelo I think ilizwe siyakwazi ukuthi libe njani ezomnotho economy. So inkinga enkulu ngemali ngathi ngemali yokuhlanganisa inhlelo zethu kodwa kule abanye bazama ukusiphathisa abanje ngiyavunyelwa ukuhamba amalovel abanje ngabo osisa site si also sihlanganela abantu beSkies Metro ukuthi silethe umcimbi wabantu wobulawayo.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eIntwasa Arts Festival 2018, uNkosazana Chipo Mawarire uthi abesifazana lamantombazana asakhulayo lawo azaphatheka emkhosini walonyaka.
Lonyaka iIntwasa Arts Festival njengenjwayelo izabe isebenzelana labafazi, sisebenza ku team la ilabafazi then phakathi enhlelweni zethu silaba sile nhlelo ez khuluma ngabafazi abafazi abaparticipate khona like sile workshop abafazi abaku arts industry esiyabe sikhuluma khona indaba ezisihluphayo ngathi sisebenza kube lohlelo oludumileyo abantu asebeluthanda asebelukhangelela every year oluthiwa Women Wine and Words okuyabe kuperforma khona abesifazana kuphela.
Umkhosi oweIntwasa Arts Festival waqala ngomnyaka ka-2005 ngenjongo yokunanza lokulondoloza imidlalo yamasiko esintu kanye lokuthuthukisa idolobho lakobulawayo njengesigodlo samasiko lemvelo ebukwa ngumhlaba jikelele lokuhlanzeka. Ikhansili yedolobho lakobulawayo lonyaka idanise uZulu ngokungaphatheki kumalungiselelo omkhosi lo njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.